VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 27 Zibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Corruption Perception Index ranks Rwanda as one of the least corrupt countries on the African continent. There is highly efficiency in service delivery, and Rwanda is top on the continent when it comes to the World Bank ease of doing business ranking.
Umeli we Rwanda eZimbabwe uAmbassador James Musoni uthi elizweni lakhe abayekethisi ekuliseni udubo lwenkohlakalo njengalokho kwenziwa eZimbabwe.
Silahlekelwa kakhulu ibasketball ukuthi 30% inqazi, silahlekelwa ngama-athletes anje, ama-role models awanjengoKobe. Uyasisela emuva in the sense that the role abayidlala kuwona kusociety is huge.
Abantu emhlabeni jikelele lokhu bekhala ngenxa yokubhubha kwaye ngumdlali olodumo emdlalweni webasketball kwele Melika uKobe Bryant. Abantu abedlula izigidi ezisikhombisa lengxenye i-7.7 million babhekane lendlala emadolobheni lemaphandleni eZimbabwe. Ngakho ke iStudio 7 ilethulela isigaba sakuqala salolu daba ezizagqitshwa ngolwesihlanu. Umeli wakwele Rwanda eZimbabwe uAmbassador James Musoni uthi elizweni lakhe abayekethise ekuliseni udubo lwenkohlakalo okuvezwa ikuzinikela kwabebandla elibusayo ukulungisisa isimo senhlalakahle kaZulu okwenzwe lelo lizwe libe kusimanga elikuso sona kudaba lwentuthuko. Iningi labeZimbabwe elithi okwenzakala kwele Rwanda kuphamba ngiyaphinda njalo, iningi labeZimbabwe elithi okwenzakala kwele Rwanda lokwenzakala kwelabo lapho uhulumende abathi udlala ngengqondo zabantu esenza ngani ufuna ukuqeda inkohlakalo kodwa kungekho okubonakalayo akwenzayo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Umnumzana Msoni uveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba lapho echasisa ngomhlangano omkhulu wezamabhizimusi ozakwenzelwa elizweni lakhe ngenyanga kaMbimbitho oweRwanda Zimbabwe Trade and Investment Conference.
The Corruption Perception Index ranks Rwanda as one of the least corrupt countries.
Ngifuna lazi ukuthi ukuthuthuka komnotho elizweni lakithi kungenxa yokuthi umsebenzi uqhutshwa ngendlela okungavumeli ukuba khona kwenkohlakalo. Umuntu uyenelisa ukusungula ibhizimusi lakhe phakathi kwamahola ayisithupha kuphela, avule le akhawunti yebhenki phakathi kwehola nje kuphela.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, utshele Zimbabwe lisadlala amandlwane kwezokulwisana lenkohlakalo.
Babalekile abamabhizinisi, babalekiswa ke izinqumo esizithathayo njengelizwe. Kuba lukhuni sibili kuwo wonke umuntu okubhizinisi nxa uzavuke ekuseni utshelwa ukuthi umthetho usutshintshile. Umthetho utshintshwa nje ungabuzwa ngabantu, umthetho ungatshintshwa kumbe lidale. Uzwa kuthiwa iSupreme Court isiqume yathi uzibuze lokuthi kuvelela kuphi, kuya ngaphi, ungatholi impendulo. Uzwe kuthiwa iCabinet isidecide lokhu lalokhu, abantu bengabuzwanga.
Kodwa umsekeli womphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana David Msabayana uthi akusiqiniso ukuba njengohulumende abazimiselanga ukulwisana lodubo lwenkohlakalo. Umnumzana Malvin Dacker wenhlanganisweni yeWange Urban Arts Association uthe udingekayo eZimbabwe yikuthi uZulu afundiswe ngokuphathelene lobukhokheli uqobo.
So thina sakhetha ukusebenzela eWange Rural, lapha esizangena khona sifundise abantu pertaining ama-issues of ama-resource governance. Sifundise abantu ngezomnotho ukuthi abantu bena understand ukuthi nxa sikhuma ngomnotho sasikhangela at local level ukuthi silani thina vele siyayazi yini ivalue yenotho ekhona ehwange yini. So thina njenge organizations zangena sifundisa abantu even the constitution.
Emizameni yokulwisana lenkohlakalo, abebandla eliphikisayo ele-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi sebabumba ikomiti eqondisa lomsebenzi eye Integrity and Accountability Committee. Omunye wamalunga akule komiti oyingcitshi yokulondolozwa kwemali, uNkosazana Duduzile Nyirongo, ulandisa kabanzi ukuba bazowuqhuba njani lowo msebenzi.
So sifuna ukuthi sibe sifuna ukuthi lokho babakwenza ikhona bakwenza kuhle, bakwenza ngomoya omuhle, bengatshontsheli abantu, bengatshontsheli imuli yeZimbabwe. So ikho sifuna ukuthi sizame ukudinga ukuthi ama-contract bakuhambisa njani, ngoba sifuna ukuthi izinto zibe zihamba kuhle.
Kunsokwana isanda kwedlula abe-commission ebona ngomsebenzi wokulwisana lezenkohlakalo eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission baveze ukukhathazeka ngokwenzakalayo lapho bona sebevumbulule umkhuba wenkohlakalo oqhutshwa ngabasezikhundleni zaphezulu egoqela ibandla elibusayo elezanu-PF lakuhulumende, kodwa baphange bakhululwe ngabomthetho bengathonisiswanga loba ukujeziswa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abantu emhlabeni jikelele lokho betanile ngemfa kaKobe Bryant owayengumdlali wolodumo emdlalweni webasketball kweleMelika. UBryant ufele engozini yokuwa kwendizamtshina yohlobo lwehelicopter akade ekuyo izolo. Amazwi enduduzo avele kumagumbi amane elizwe leMelika lasemhlabeni jikelele egoqela avela kumongameli Donald Trump, wayengumongameli onsundu owakuqala othakazelela umdlalo webasketball, umnumzana Barack Obama, abenhlanganiso zemidlalo etshiyene egoqela ebasketball, abe-NBA, abe-NFL lezinye inhlanganiso ezimbalwa. UBryant lendodakazi yakhe ebeleminyaka elitshumi lantathu uGiana bebengabanye babathobaminwemunye abafele engozini yokuwa kwendizamtshina le eLos Angeles. Abogatsha lwamapholisa awe-LA bathi basacubungula imbangela yale ingozi bexwayisisa, njalo basebexwayisa abantu ukuthi bengayi endaweni eyenzakale lingozi. UBryant obeseme ukudlala wathola izicoco eziningi edlalela iqembu ele Los Angeles Lakers. Ukuhlaziya imbali kaBryant abeZimbabwe ukuthi babeZimbabwe babona njani imfa kaBryant, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe loJoe Mujuru, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBasketball Union of Zimbabwe.
Bona ngani silahlekelwa kakhulu kubasketball kusiphethe fraternity nxa silahlekelwa ngama-athletes awanje ama-role models awanjengo-Kobe. Kuyasisile emuva in the sense that the role abayidlala kubona ku-society is huge.
Nxa sesikhangela impilo kamnumzana Kobe Bryant, kukhona na okungafundwa ngabatsha abafisa ukuba ngama-professional athletes?
Oh yeah, certainly. Mbona ngani kuningi okungafundwa ngabatsha nxa sikhangela impilo yakwantu abanjengabo-Kobe. Uyabona empilweni it's very important ukuthi umuntu nxa ele talent aliphushe aze alithole. Nxa seyithole i-talent yakhona isimbhadala njengabo-Kobe imali abazenzayo. It's also very important to remain humble. It's also very important for them to become role models.
Lapho kwaBubu Bryant sibone ingcwethi ezitshiyeneyo ezemidlalo ezibhale ngasebulenjini ukuthi uBryant wayengumuntu ubele lwazi lokuthi impilo yakhe ayipheleli khonapha kubasketball. Bathi uBryant wayengumuntu obesebenzisa isikhundla sakhe ukuthuthukisa uZulu emhlabeni jikelele, njalo ube invest imali yakhe endaweni ezitshiyeneyo. Ubona ngani ama-professional athletes kumele babe lombono ofanayo na?
Ama-professional athletes ale-role abayidlalayo ku-society yokuthi abantwana abasha abazama impilo, abazama ama-sports, ukuthi labo bakwanise ukusebenza bekhangele phezulu ukuthi khangele Kobe Bryant. So yeah, it's very important ukuthi ama-athletes athi nxa esefikile ku-stage esiphezulu baphenduke phansi befake imali zabo befake isikhathi sabo ku-development kuma-programs abekhona benzele ukuthi i-sport sikhule.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi hathi kule muleka Kobe Bryant kuphela kodwa wonke umuntu obemlandela u-Kobe Bryant okhalayo besithi sebelahlekelwe lichawe.
As Basketball Union of Zimbabwe, this actually happened. Siqeda ama-games ekade sisadlala ne-weekend sidlala le-Madagascar le-Zambia lapha e-Harare. Into esikhathaze kakhulu kithi sibuhlungu kakhulu ngibona ngani i-news ezinje so zisisele emuva. But anyway, I think impilo that he lived, he did live a very great life.
Lo ke uJoe Mujuru oyinhlanganiso ye-Basketball Union of Zimbabwe obexoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ese-Harare.
Kusukela namhla kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela udaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe. Lalelani esizazilethulela khona emsakazweni weStudio 7 kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 1380 laku 15460 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465-0318. Lingakhuthola udaba lolu nsuku zonke kuStudio 7.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa lengxenye i-7.7 million babhekane lendlala emadolobheni lemaphandleni elizweni. Abazi ngezomkhathi lezokulima bathi konke lokhu kwenziwa ikuguquka komkhathi okwaziwa ngesilungu ngokuthi i-climate change. Kusukela lamhlanje kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela ngokugcweleyo isimo sokuwoma lendlala elizweni. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Uhulumende wakwele Zimbabwe uthi sokusele amabele amalutshwana eziphaleni zelizwe alokho kuphela phakathi kwenyanga eyodwa. Uhulumende uveze lokhu ngesikhathi inhlanganiso ebona ngokupandela uzulu ukudla e-World Food Program isithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million emaphandleni njalo labafika izigidi ezimbili lambili 2.2 million emadolobheni ababhekane lendlala. Kubikwa ukuthi sokufe inkomo ezifika inkulungwane ezedlula amajumi amathathu ezabelweni ezijiyeneyo. Umsekeli womeli we-WFP kwele Zimbabwe, umnumzana Nels Bolza uthi iyesabeka indlala kwele Zimbabwe.
Out of the last 5 years, Zimbabwe has seen 4 droughts, climate change induced changes, less rain, erratic rain, late start of the season.
Phakathi kweminyaka emihlanu siyakwazi ukuthi akuvunwanga kahle eminyakeni emine ngenxa yokuma okuselizweni. Izulu kalisani ngemfanelo, selilutshwane, sesiphuza isikhathi sokulima. Yikho kwenzakale eminyakeni emine phakathi kwemihlanu edluleyo. Eminyakeni osanda kwedlula kwatholakala isivuno esiyingcosana.
In the 2018-2019 harvest was also affected.
UBolza uthi badinga izigidi ezingamakhulu amabili amadola eMelika, $200 million yokuthenga ukudla kwabantu abalambayo loba nje kusobala ukuba abasoze bakuthole emazweni angcelelane leZimbabwe ngoba lawo abhekane lendlala enkulu. Umnumzana Dumisani Nyoni okuhlangothi lukahulumende lwezokulima eMathebeleland uvumelana labathi indlala le ibangwa yisikhudumezi somkhathi.
I-climate change iyaphambili balimi zakhamuzi zeZimbabwe ngendlela yokuthi izulu esilitholayo liyehla kumbe libe liningi ngesikhathi esifitshane kungaze kwasinika ithuba lokuvuthisa izilimo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa ekolijini lemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology obona ngokuvikela uzulu engozini ezijiyeneyo.
Isimo somkhathi lesi sitsho ukuthi izinto eziningi kumbe ngithi imizeluleni vele idla kanye ngenyanga ngoba impepho iyadula njalo kayibonakali.
Inhlanganiso ye-WFP ithi abantu kabatholi ukudla ngemfanelo kuthi njalo abanye sebesusa abantwana ezikolo ukwenzela ukudinga imali yokudla. Omunye wababhekane lendlala le ngunkosikazi Sarah Mangena wake wathwala nzima ngokoma okwaba khona kwele Zimbabwe ngomnyaka ka-1947 okwafa izifuyo eziningi njalo abantu abadla khona isidabhula amakiliwane lezikhumba zencuba.
imitiliwane emanqiweni namadodela wana angavuthwayo ahlale emanqiweni besiphelela sisidla indlala kungenampuphu isiyathenga uyimpuphu kongesheleni ezitolo akokuthiwa yisikuntamoya impuphu ebomvu kale indlela eyayimbi kakhulu kodwa amanzi ayekhona kwathi kudla kwakungela kudla ladibeka kakhulu isidabhula ethena sasidliwa zinkomo zamabhunu.
Uthi indlala yakulezi nsuku ingcono ngoba abanye abantu bathola ukudla okuholiswa nguhulumende lenhlanganiso ezijiyeneyo.
Bahamba bayekhona impuphu bakhona umuvu ngale kuthiwa kuze ngale ebathumeza uhulumende manje ka-47 kwakungela.
Baningi abakhala njengonkosikazi Mangena, omunye wabo umnumzana Skwesi Banda othi imuli yakhe idla kanye ngelanga. Uthi uthola ukudla okuphiwa unina nguhulumende.
Into mama ozala mina ole 86 years uyahola, so lami khonapho yikho lapho engidla khona khonoko kulutshwane.
Umnumzana Semoyo wesigabeni seGwarayi eLupane esabelweni seMathebeleleni North uthi baphila nzima.
Abantu badla ukuholelwa and okumanje kathi sizeyangathi so bakhona abaholayo bakhona abangaholiyo abanjengathi vele kasihole.
Baningi abanjengaye. Unkosikazi Sisebenzile Sibanda ohlala eBunja eFort Dickson eMathebeleleni South ukhala okumangalisayo.
Ngakule bunzima obukhulu kakhulu sibili ngoba kathesi siyakhangela le mfula kayinamanzi lotshani egangeni buyaphela ngoba lokhu zinkomo kucakile kathesi nje incane kuyakhizakhiza yeyi kunzima lezinto kazithengeki nokudla kwakhona kuyadula yazi kunzima la.
Unkosikazi Sekayi Nzenza osaphethe isikhundla sohlangothi lukahulumende olwezisebenzile nhlala kahle kaZulu uthi sebeqalile ukunika abalambayo ukudla emadolobheni njengalokhu kwenzakala emaphandleni.
I know ukuthi ku-Epwe where they started registering the vulnerable households.
Engingakutsho njalo engingabakwazi yikuba baningi esesibabhale amagama abo kuzimuli eziswelayo. Sesitholise abaningi ukudla kunyanga ezimbili ezedluleyo.
As of 2 months ago, there was a lot of distribution happening there.
Izingcweti ezibona ngokulima, ezomkhathi kanye lokuhlenga uzulu engozini ezijiyeneyo zithi kunengi okumele kwenziwe ukwenzela ukuthi abalimi benelise ukuziphilisa ngesikhathi sokoma lendlala. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguGibbs Dube.
Kuhlandla lesibili lodaba lwendlala kusasa sihlolisisa indlala eGwanda esabeleni seMathebeleland South. Ngesikhathi amalunga ebandla lama-Republicans ngapha kwelemelika ecabanga ukuthi icala lokufumbathisa elithiwa lenziwa ngumongameli Trump lizagqitshwa kungela ozafakaza, sokuvele imbiko ethi owayengumcebisi wakhe umnumzana John Bolton uselobe ugwalo oluthi uTrump ulecala. UBolton ngomunye kade efuna ngamalunga ama-Democrats ukuthi ayifakaza edalele Senate, kodwa amalunga ama-Republicans aseyala lokhu. Lokhu kwenzakala amagqwetha ebandla lama-Republicans eqhubeka lamhlanje ngokuzama ukwesula icala lika-Trump edalele Senate. Iphephandaba le-New York Times lithi ugwalo olulotshwe nguBolton luthi uTrump wathi nxa ele-Ukraine lingenzanga kwakufunwa nguye, uTrump lalingasoze lithole uncedo lwezomvikela. Lokhu sokuphe amandla amanye amalunga ebandla lama-Republicans afana lomnumzana Mitt Romney ukuthi bathi impela kumele abafakazi bazokwethula ubufakazi edalele Senate nxa iningi lamalunga ebandla leli lisithi kawafuni ukuthi kube lobufakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Ubufakazi bungasebenza kodwa kulokhu kungathi akuphumi kuhle ngenxa yokuthi ama-Democrats kawala mavoti. Angithi kuzaphuma kuhle nxa kuyikuthi bayazuza abanye ngale kulolwana uhlangothi abangathi siyafuna ukuthi sizwe okunye okudlula lokho esesikuzwile. Mina ngibona ngathi kungakafiki kusona esi sigaba angabile qiniso lokuthi konke lokho kuphumayo kuza kuba into ebambekayo.
Kodwa ke siyabona ukubana yena lo oseveza ubufakazi bona lobu umnumzana Bolton ngomunye wabakade befuna ukuthi azofakaza ngabe bandla lama Democrats. Ubona ungani akusoze na kubaguqula ingqondo ama Republicans?
Ye kungabe kunaphose kube njalo ukuthi mina yena uBolton lo ngathi kangimthembi kangako. Okwenza ke ngamthembi ukuthi yena ubevele engasasebenzi lapha esikodlweni. Bamcela laba ama-Democrats ukuthi akuze lapho uzesitshela ukuthi kwahamba njani. Wala. Ukuthi kunango sephenduka. Ye ngisengifuna ukubuya ngize kukhuluma. Ungathi angimuzwa kuhle khonapho. Lakhathesi nje loba kuvelile lokho kuvela ngaye. But hayi kani. Ngangimuzwa egazini lami lapho.
Okokuthi ngamafitshane ubona ungani umongameli Trump uzesulwa amacala akhe aqhubeke ebusa?
Mina ngilokhe ngibuza ngibuza lokho nxa kuyukuthi sebevotile lapha ukuthi kakubuya abanye abantu baze kuba ngofakazi balinda. Abayiba babekhona abanjengaye uBolton odaba amadoda njengalabo uMorveni laba banjalo nxa bangabuya bazebuzwa imbuzo laphana yikho lapho enzabona khona ukuthi hayi kalalela lisela kubuyela emuva leli seli siyaphambili undoda lowo lwecala okwakhathesi uyaphika yonke into umuntu lwana ophika into ayenze athi kangidlanga yenehle.
Alo ke umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika wekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Alingakhohlwa ke uhlelo lwe live talk lamhlanje sihlaziya udubo lwendlala osolusabelele ilizwe kakubi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele China zibikwa sezinqume ukwakha izibhedlela ezimbili ukuze zibe yizo ezizalethelwa khona abantu ababanjwa ngumkhuhlane osuqhamuke kulelo lizwe othiwa yi-coronavirus. Lo mkhuhlane usubulele abantu abangamachumi athobami nembili asebefunyenwe belawo befika inkulungwane ezintathu. Abenhlanganiso ezikumsebenzi wezempila kahle ikakhulu ekulwiseni wekusabalaleni kwegcikwane lengculaza le-HIV babuthane eHarare emhlanganweni wokuhlela uluhlu lokungangena kungwalo lweziqondiso zokulawula abasebenza kulo umsebenzi i-policy document eminyakeni emihlanu elandelayo. Okuningi asikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Abakumsebenzi wokulwisana lokusabalala kwegcikwane elibangela ingculaza ele-HIV babuye ngobuningi bevela kundawana ezitshiyeneyo zelizwe yabancane indawo ehoteleni ye-Jameson Hotel eHarare. Unkosazana Epi Mthethwa wenhlanganiso ye-Purple Hand Africa uthi njengenhlanganiso bagxile ekukhuthazeni ukuthi kuqakathekiswe ukudaba lwesifo sengqondo nxa kukhulunywa nge-HIV.
I-focus yethu kakhulu nge-mental wellness. So sifuna ukuthi sikhulume ukuthi i-mental wellness ingena njani nxa sikhuluma ngendaba ze-HIV and AIDS. Ukuthi ama-organizations amaningi nxa besenza i-programming yabo sifuna ukuthi kube le ndawo abafaka khona izinto ezinomtha wonke, izinto ezinjenge counseling, i-psychosocial support, lokuncedisa abantu nje ukuthi bengagcini besenza izinto ezingabafaka ku-risk.
Osakhulayo uNhlanhla Moyo owenhlanganiso ye-George Youth uthi leli lithuba elihle lokuthi bezwakale njengabatsha, ziqakathekiswe inhlelo zabo ikakhulu amantombazana, lwengezelelwe uncedo lwemali zalezi nhlelo.
Umhlangano wezinaspo uzadijemana ukuthi ama-resources awe-development kakhulu nxa sikhangele indaba zegcikwane le-HIV for the next 5 years azabe esiya kuphi. So kukhona esikukhangeleleyo ukuthi nxa sikhangele indaba zabantwana abangamankazana, indaba zabantu abatsha, bebe khona labo kuma-priorities azafakwa ukwenzela ukuthi ama-resources lawo achanelwe kibo, sikwanise ukuthi siphungule ubunzima begcikwane nxa sikhangelele iminyaka le ngu-5 ezayo.
LeZimbabwe ngelinye lamazwe abhekane lodubo legciwane le-HIV lilesilinganiso sokwedlula kancane 12 ekhulwini labantu abaphila naleli gciwane. Umoya uthi lesi silinganiso sigoqela labatsha,
ukuthi abantu abatsha libathwalise kanzima igciwane. Bakhona abantu abatsha abazelwe lalo igciwane, bakhona abantu abatsha aba-infectwayo nje ngamalanga athize, kukhangelele ukuthi umumo oya kusenzakala kuma-district athiyeneyo. So abantu abatsha the priority, ngoba yiyo esithi thina yi-present le-future aid. So singayekela nje abantu abatsha bathwaliswe nzima ligciwane kusiya phambili, siyabe sibulala ilizwe.
UDokotela Ruth Labote okhokhela ikomiti ebona ngezempilakahle edalela ephalamende uthi uyajabula kakhulu ngenani labantu abangena emhlanganweni lulo, ngoba bebuye ngobuningi babo bezophathisana ukulwisana nalesi sifo.
Abantu abavela kuma-communities, ama-faith organizations, ama-NGOs, i-government, sesihlangene ukuthi sivumelane ukuthi sisuka lapha sisiya nga, ngoba sigijimela ku-2030 where we're supposed to end HIV. Ngoba already abantu abaningi abanatha ama-ARVs abasakwanisi ukuthelela omunye umuntu umkhuhlane, khonokho kuqakathekile.
Abenhlanganiso yeZimbabwe AIDS Network bona bakhala ngokuba kude kwendawo zokuhlolwa igazi ukuze abantu bebekwazi ukuthi balegciwane emzimbeni lobahatshi, ikakhulu emaphandleni. Bathi ukusilela kokudla losekelo lwemali okumele iphiwe inhlanganiso eziphathisa abantu kulo msebenzi ngobunye okubaphazamisayo, njalo kubangela ukuthi lolu dubo lukhule emaphandleni ukwedlula emadolobheni. LeZimbabwe libikwa labantu abedlula kancane isigidi 1.3 million abaphila negciwane le-HIV, loba nje lehle inani labathelelwe igciwane owakuqala ngomnyaka lisuka kunkulungwane phose ezithoba minwe mbili 79,000 ngomnyaka ka-2010 lisiya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 38,000 ngomnyaka ka-2018. Abatsha labo betheswa umlando wokuphatheka kwezinye inhlelo ezifaka impilo yabo engozini, enje ngomkhuba omubi wokwenza imicimbi ebizwa ngokuthi ngamavuzu party, behlangana emancansini bengavikelekanga ekuthelelweni igciwane lengculaza noma imikhuhlane yengulamakhwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Isikhathi du sesiphelile, lingakhohlwa ke ukuthi lilakho ukulalela indaba zethu ekuseni ngo 6:30, kumbe lingaya ebulenjini ukusilalela ku www.voaindebele.com. Igama lami ngu Chris Gande, lilalela.
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.